Okuthiwa uJasper Mangwana kulusizi ngoba akula abantu aba over 100 years abangaba yi 4000 abahamba yobodwa. Labantu abangabe beseselamandla okubhalisa akukho lokho, yiyo indlela ebonisa ukubana kuyabe sesisimeni sokuthi kulabantu abafuna ukutshontsha ukhetho. Ungakhangela abantu vele uma sesiyafika iminyaka elikhulu, ngumuntu ongasatshiywa yedwa egumeni. Abaningi uma vele sebefika leyo mnyaka ngabantu asebengasakwanisi lokuzihambela, sebefana labantwana abancane. Kodwa inani elithiwe nguJasper yilo elethusayo, ukuthi silabantu abadlula 3500 kusiya ku-4000 aba over 100 years. Kunzima, akusilo qiniso lelo. So kuyatshengisa ukuthi kungabe sokulabantu abalenjongo yokutshontsha ukhetho.
Zikhona indlela yini zokuthi lani njengenhlanganiso ezizimeleyo lingabhoda lidinga abantu laba, kumbe libona ukuthi ngempela bakhona yini? Ngoba abanye bathi cha, kula nto enjani.
Izinhlanganiso ezizimele zodwa zingahamba emakhaya, zihambe ezindaweni ezehlukeneyo. Vele umuntu osile 100 years ngoba labile ngasahamba emizini yabantu, akasasiwe nguye umuntu ongathiwa uyafika lapho kuhlangene abantu khona. Kunzima ukuthi khona lapha abantu abale over 90 years lihlangane nabo emihlanganweni. Abantu asebehlala emakhaya, abanye sebebhadwa, bonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako emihlanganweni. So lokho kutsho ngoJasper bengafaka izithupha njengobufakazi, kodwa eqinisweni laye ingaphakathi nakwakhe iyatsho ukubana akaqinisanga. The number is just too much, is too high. Asingaze ake saba labantu aba over 100 years abadlula 4000 bebhalise ukuvota. Yikuthi nje ilizwe lethu sesalahlekelwa yobuntu, asilanhloni. Kodwa ngabe singabantu abala abazinuka amakhwapha, bekuzathi ukuthi hayi i-voters roll yethu inamba yona le yabantu kuphela ukuthi ababhalisile abadlula 4000 abale 100 years, bekubonisa ukuthi abantu kukhona okungahambi kahle.